sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
La mingithathele lithuba ngibonge ke uJonga Khandemiri obesi phathela ke indaba ngolimi lwesitshona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-29 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amatitshala athi lanxa ayethembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungengezelelwa iholo, basebenza ngoba besethuselwa ngokuxotshwa lokuhlukuluzwa.
Akula hulumende osikolisiyo US dollar. Hulumende usinika allowance. Allowance ye COVID is 75 US dollars. Pay cushion allowance 100 US dollars. Ayiyo lapha hamba khona yenza ihlaya athu selungisile imali yezisebenzi.
Iningi lilokhe likhala ngokucithwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni, osekubangele ukuthi abantu bathwale amagabha avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola okokusebenzisa.
Ukuhamba kukagetsi kusuka kube le mthelela eminingi kakhulu engemihle. Nxa sinanzelela uzafica ukuthi abantu ikakhulu omama sebesiba lomlando wokuthi bayidinga inkuni, bagcine bengena emathokothokweni lapho sebengabanjwa khona iganyavu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uhulumende uqamba amanga esithi amafekitali akobulawayo abhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF.
Sokufanele ukuthi abantu bathi gwaca babone sibili ukuthi bangayibamba njani, ngoba sokusobalwa ukuthi ZANU-PF sivika ngama-sanction wona angekho, ububi lokwehluleka sebephongukufika nge-sanction.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amatitshala athi lanxa ayethembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungengezelelwa iholo, baya emsebenzini ngoba besethuselwa ngokuxotshwa lokuhlukuluzwa. Lokhu kulandela umbiko wethulwa ngumanyano wenhlanganiso zamatitshala o-Federation of Zimbabwe Educators Unions kumbe i-FOZEU, eyazise ukuthi amatitshala azakhalala umsebenzi kusukela kuyona le iviki, kodwa lokhu akwenzakalanga. Inhlanganiso elela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUS isole okwenziwa nguhulumende isithi usebuyisela emuva imfundo yabantwana ngokungabhadali amatitshala iholo elifaneleyo. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS, umnumzana Themba Kuye Moyo.
Sithi nxa sicela kuhulumende ukuba akhangelisise iholo lethu, azame ukulithi alithuthukise liyefika ekutheni i-living wage. Esithine siyibona i-living wage iyimali esasiyihola kungakafika u-2018 October. Imali yayingange $540. Ngaleso sikhathi ngidatele mfuna ukukhumbula ukuthi isinkwa sasiyi-90 cents. Lamuhla umbalisi uhola imali engafiki $100 kusalari yakhe nxa sikhangela i-RTGS. Ngangezwa abantu besithi uhulumende kholisa izisebenzi zakhe i-US dollar. Akula hulumende osikholisa i-US dollar. Hulumende usinika i-allowance. Allowance ye-COVID is 75 US dollars. Pay cushion allowance 100 US dollars. Ayiyo lapha hamba khona yenza ihlaya athu selungisile imali yezisebenzi. Ayethu faka 25% ye-100 dollars ye-allowance. Nxa sikukhangela thina sifuna i-$540 dollars. Kulumende nethi nxa siyahlala phansi reviewer athu yenza 50, athu yenza 20%. Sizama ukukhangela sibona ukuthi kasihambi sonke lo hulumende. Sithi nxa sesibhalela ugoba madanga incwadi asiphendule, asitshele ukuthi uhulumende useyenza imizamo eminingi, ikhuluma ngabo 100% increment yemali engasimali. Abantu bengalibali ukuthi ibond i-RTGS iZimbabwean dollar asomali, ngesilungu bathi i-surrogate currency. Imali yana yathi ifakwa ngomnyaka yafakwa ngawo, kwathiwa senzela ukuthi senelise ukube sinikana intshintshi. So uhulumende usiholisa intshintshi, ugoba madanga athi bakhweza 100% intshintshi. Izisebenzi kakusazizondisi, izisebenzi kakusazethu. Mathusi.
Manje njengoba belike lazisa ukubana uhulumende nqa engafezi isifiso zenu lizatshengisela ngokungayi emsebenzini. Ungasitshela ukuthi kumi njani kwakathesi ngodaba lona lolo.
Umzabalazo wezisebenzi becelezi iworkers strike elizweni leZimbabwe ihlangana lezinto eziningi ezivalisela ukuhlukuluzwa kwezisebenzi, ukumezwa kwezisebenzi okukhulu kakhulu, ukubotshwa kwezisebenzi zingelamacala, ukuxotshwa emsebenzi okungekho emthethweni, ukumiswa emsebenzini okungekho emthethweni. Konke lokhu yikho esithi nxa sibiza isimemezelo sokuba izisebenzi kodwa kuyisinqumo esisithathe ekugcineni sokuthi izisebenzi kasibeke kazibeke phansi izikhali, sihlala sivulile iminyango silalele ngezindlebe zethu ukuba sinxuswe, hhayi siyenxuselwa ihlaya le-NJNC. I-NJNC kunini sakhuluma kwaze kwafika ibi izinga lokuba uhulumende laye hayi siyamangala kathesi uhulumende nxa esebiza into ayidilizayo, nxa seyibiza into layo ayikhulumayo ukuthi hhayi ayisisebenzeli nxa sixoxisana ngemali. So kumele kuvulwe inkundla ezintsha zokuthi abantu izisebenzi lohulumende lomqhathi hlalisane phansi kukhulume ngeholo. Nangu uhulumende uvuke buyela khona phana emanxiweni. Mhla ka 26 amalunga ethu eAthuzi siyawabonga kakhulu njalo siwachayela izandla ukuthi abeka phansi izikhali. Kulabantu abazakhuluma belandela amanga ayiwathe njengohulumende ukuba umhloliso kaGrade 7 iyabhalwa. Kutshengisa ukuthi abantu bonke basemsebenzini, izikolo zonke bezilabantu, kutshengisa ukuthi abantu bonke basemsebenzini.
Alo ke ngomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala la emaphandleni iArtus ubekhuluma ecingweni leStudio 7 neselubhane. Iningi lilokhe likhala ngokucishwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni osokubangele ukuthi abantu bathwale amagabha avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola kokusebenzisa endaweni yawo. Inkampani ebona ngokwethulwa kwawo eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ithi udubo lolu lubangelwa luhlupho olusezitijini zekaribhale wange. Ukuze sizwe ukuthi udaba lolu luphatha njani abantu, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi koBulawayo luqhubekela phambili singazi kumbe ilizwe lonke, kodwa kukhanya ngantiwa ilizwe lonke kunjalo. Esikunanzelayo ngohlupho lwamagetsi ukuthi emalangeni adlulileyo kumbe singathi emavikini adlulileyo lukhanya lusengezeleleka. Sike sabona le mbiko ephuma kuyo izesa eveza ukubana bebeke baba lomhlangano yalalela laba abagebhi imigodi kumbe singathi ngama-miners. Kulowo mbiko-ke bebekuvezile ukuthi uhlupho lwamagetsi ukhanya luzaqhubekela phambili. Ngakho-ke kalu-afekthi kumbe kaluhlukuluzi laba bembayo kuphela, kodwa luhlukuluza lathi izakhamizi ngenxa yokuthi akula sikhathi esiqondileyo ukuthi amagetsi azacitshwa nini. Emalangeni amabili adlulileyo lapha koBulawayo abehamba azaphenduke phose phakathi kwamabili ebusuku. Ubuvuku wabona ekuseni uthi usathi kumbe wenze lokhuyana bawacitshe futhi azayiphenduka phakathi kobusuku. So udubo lokusilelwa kwamagetsi luyaphambili, ayisikho koBulawayo kuphela, ngengaxoxa labanye abangaphandle kwedolobho beveza ukuthi labo bahlangana lohlupho olufanayo. Mhlawumbe kungabe kubangelwa ikusilela kokugaywa kwamagetsi kumbe njalo kuyikuthi lapha bathenga khona kibo South Africa la kwezinye indawo, mhlawumbe labo bangaba lohlupho olufananayo kumbe ababhadali kuhle abantu bezisa imbelizwe sithi alibhadali izikwelede, maybe sokubangela ukuthi sigcine singasatholi igetsi kumbe i-energy eneleyo.
Njengenhlanganiso selike laxoxisana leziphathamandla eziphathelane lalolu daba na ukuthi lizwisise ukuthi imbangela yini njalo ingaqedwa ngani.
Uhlupho lwamagetsi koBulawayo luqhubekela phambili singazi kumbe ilizwe lonke kodwa kukhona ngantwa ilizwe lonke kunjalo esikunanzelayo ngohlupho lwamagetsi ukuthi emalangeni adlulileyo kumbe singathi emavikini adlulileyo lukhanya lusengezeleleka sike sabona le mbiko ephuma kuye kuyo izesa eveza ukubana bebeke baba lomhlangano yalalela laba abagebhi imigodi kumbe singathi ngama-miners kulombiko ke bebekuvezile ukuthi uhlupho lwamagetsi ukhanya luzaqhubekela phambili ngakho ke kalu-affect kumbe kaluhlukuluzi laba bembayo kuphela kodwa luhlukuluza lathi izakhamizi ngenxa yokuthi akula sikhathi esiqondileyo ukuthi amagetsi azacitshwa nini emalangeni amabili adlulileyo lapha kobulawayo abehamba azaphenduke phose phakathi kwamabili ebusuku ubuvuku wabone ekuseni uthi usathi kumbe wenze lokhuyana bawacitshe futhi azayephenduka phakathi kobusuku so udubo lokusilelwa kwamagetsi luyaphambili ayisikho kobulawayo kuphela ngengaxoxa labanye abangaphandle kwedolobho beveza ukuthi labo bahlangana lohlupho olufanayo mhlawumbe kungabe kubangelwa ikusilela kokugaywa kwamagetsi kumbe njalo kuyikuthi laba lapha bathenga khona kibo South Africa la kwezinye indawo mhlawumbe labo bangaba lohlupho olufananayo kumbe ababhadali kuhle abantu bezisa imbelizwe sithi alibhadali izikwelede maybe sokubangela ukuthi sigcine singasatholi igetsi kumbe i-energy eneleyo.
Hello ke ngumnumzana Thembelane Dube esiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association obexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Studio 7 ithinte umphathintambo wezamandla kagetsi umnumzana Soda Jemu yena othi angeke akhulume le Studio 7 ngoba engaphandle kwelizwe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uhulumende uqamba amanga esithi amafikitali akobulawayo abhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bathi bona sebediniwe ngokukhulunyelwa amanga besithi bona ama-sanction yiwo abhidliza i-industry kakhulu kobulawayo. Bona abantu bakobulawayo baphuma mhlophe besithi industry yabhidlizwa ngabantu ababebulala abantu bakobulawayo betshintsha ama-industry bebahambise eHarare ngabomo baqhatsha abantu abangazi lutho. Siyayazi ukuthi sasilamathi siyasilodunlop lama-textiles lama-industry amaningi amanye akhutshwa ngabomo esiya relocator eHarare. Konke lokhu babesenzela ukuthi abantu bakobulawayo banxaphe inhliziyo khona bezalandela iZANU-PF. Liyakwazi lokhu esazuze uzibuse since 1980 iZANU ayizange ibe labantu abaningi ephalamenti. Konke lokhu babekwenza bezama ukukhawulisa lokuhlukumeza abantu bakobulawayo ngoba abantu bakobulawayo iZANU abazange bayithanda abayithandi ngezenzo zombhuqazwe. Namhlanje baqamba amanga besithi ama-industry abulawe yi-sanction bahamba bedobha abantu babo bazenze ama-business executive behumuza nje.
Amazwe angentshonalanga afaka njani izijeziso, kuyini okungaba kwabangela khona lokhu?
Thina sithi ama-sanction awalapha eZimbabwe enziwa yiZANU-PF bonabo abafuna ukucatsha ngawo. Ama-sanction kwafakwa ama-sanctions abantu abalutshwane okuthiwa ngama-targeted sanction. Kodwa sesibonile mhlophe ukuthi iZANU-PF iyenza i-corruption, iyenza ububi, besidla izimali zikahulumende. Khathesi kulabanye abantu abanjengobaba uKembo Mohadi osebenza neleli hulumende ehola kuhulumende, yena vele sebamxothi ukuba ngu-vice president. Kayisiwe yedwa kulabantu abaholayo ngamanye amabizo behola kuphesi kahulumende. Yikho ke siyaxwayisa amahlaba ezulu ukuthi i-sanction ayizange ize diliza. Yayizama ukutshela abantu ukuthi hayi lungisanini i-record ze-human rights. So kungaba kuhle sibili ukuthi i-sanction le ikhangeliswe kahle ngenxa yokuthi iZANU-PF sicatsha ngayo ingazi yehluleka ukwakha isikolo sikhaya sikhala nge-sanction. Yehluleka ukudinga imithi yamanzi sikhala nge-sanction. Yehluleka ukudinga imithi yedibha imali yonile isebenzidlele bekhala ngama-sanction. Sokufanele ukuthi abantu bathi gwaqa babone sibili ukuthi bangayibamba njani ngoba sokusobala ukuthi iZANU-PF sivika ngama-sanction wona ngekho ububi lokwehluleka sebephongukufika nge-sanction.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ugatsha olulwisana lenkohlakalo olwe-ZAC luthi lucubungula iziphathamandla zemthethwandaba labomantshi kulandela ukwekethiswa kwemithetho yesibambiso se-bail eyaphiwa isiphathamandla senkampani ye-Cotco uMaximo Njanji okokuthi othiwa yena wantshontsha i-US $5 million. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi owalwa impi yenkululeko umnumzana Hayten Nkomo obhubhe ngolwesithathu uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe njalo uzangcwatshwa ngesonto. UNkomo wayekuvuyo lezibra. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, siyalibingelela lonke balaleli baka Studio 7 lani elisiphathela lezi zindaba. Siyalibingelela, siyalibonga njalo. Ngithanda ukuthi ngikhuthaze wonke umuntu ukuthi asisukumeni sonkeni siyevota. Singathi thina ngoba vele baropa kakuncedi, asisukumeni sonkeni siyevota ukwenzela ukuthi sibone ukuthi bazaropa njani nxa sisukumeni sonkeni. Asihambe nini siphakameni sonkeni siyemfaka umfana.
Linjani, linjani bantu? Studio 7 siyabingelela lathi, siyajabula ukuthi ammesseji ethu ma ingafinyelela lathi esinye sizilo sikhuluma e-Studio 7. Ukhuluma ngoDavis umndumiso Nkomo, ngikhuluma ngisegoli mbingelela umfowethu Ngwenya Maurice Ngwenya ohlala egoli lapha e-Newlands. Siyazizwa inkulumo lapha abantu baphawula ngumbe endabeni le yokuthi bona ama-sanction aseZimbabwe. Hayi, laba abantu bayahluleka nje ukubusa loko nje utshona bethu ama-sanction even beyangakhipha namhlanje kusiyafika uDisemba iZimbabwe yabelobe njalo. IZimbabwe abantu laba abayibo ababusayo yibo abaluthi imali, imali iyadliwa lapha. Naso bona abantu abaningi bephonga ukujoyinisa kufi bayayisapoti babefuna ukudla kuphela. Ngiyabonga, ngiyajabula kanti umlayezo wami ungafunda Studio 7.
Uma Studio 7 ngilibingelela lonke uma Studio 7 wonke kunye nabentatheli zindaba kubo bonke nalijabulela nalithanda kakhulu. Masithi phambili emarapi yayithanda kakhulu ngoba yiye siyehlukanisele iZANU-PF esihluphayo. iZANU-PF sihluphile sibili, isihluphile ma-Studio 7 about 42 years, kodwa silethemba lokuthi emarapi sisenzele kuhle. Wavuleka igephu, ngiyamthemba, ngiyamthemba, ngiyamthemba umphakazi, ngiyamthemba kuze kube laphakade. Yiloba engaso yini phakathi kokhetho olubuyayo ka-2023 kodwa usenzele kwabasobala ngoba lamhlanje abalali abantu bezanu ngenxa yayo abalali. uma studio 7 siyabonga sengathi ungwadlulela phambili lathi ama-audio ethu siweze kuweze ama-audio ethu kuweze lathi kade sirekhoda asikaza lapha kukhulunywa khona sengathi singabonga singayenza kanjani
basakazi abahle linjani namhlanje ngithanda ukukhuthaza abantu ukuthi asiyeni bhalisa ukuvota asiyeni bhalisa ukuvota abase-South Africa ngeBotswana lazo zonke ezinye iindawo kwamanye amazwe asameni siyebhalisa ukuvota labasecabe bhalisa ukuvota sisameni ukuvota ngobuningi bethu umnyaka ozayo mhlawumbe unkulunkulu engasikhawukela ilizwe lakithi lilunge abadala bathi akulahlwa mbeleko ngokufelwa asizamenini bantu bakithi umnyaka ozayo kube ngumnyaka wokulungisela izwe lakithi sesihlupheke kakhulu elizweni lakithi siphethe ngabantu abangacabangeliyo amasitizeni ngiyabonga abasakazi igama ngu-MK ngibuya elupane laphana eshabulanyana ngibingelele bonke abantu abasekhaya elupane emachiya chakabhandana kosebhuku usamagrevisi ngiyabonga
salubonani basakazi be-studio 7 nangugogokhanye ngobulawayo sicela inyuzi zesindebele ku-studio 7
salubonani salubonani ku-studio 7 sithathanda ukubonga kakhulu kubasakazi we-studio 7 labalaleli bonke ya mina ngithanda ukubonga kakhulu kuma-change champions abasebenzi abasebenzela ibandla lethu le-triple c hhayi mkhulu umsebenzi eliwenzayo emagumbini amanomhlaba siyasibona singababiza sithi ama-food soldiers abasebenza egrawundini ababona everyday ukuthi abantu barejista ukuthi yonke into ihamba ngendlela 2023 lekho kuyafezeka bethanda bengathandi i-ZANU PF iyahamba kulalapho ezocatsha khona
Halo halo studio 7 njani kona ngapho yish athi nasentinye na inkinga kakhulu hey akholona ndethu loyehluleka akayazi indaba yafuna ukuyenza akwazi angcono uphela thiyele kungena abanye vume kuphela ngena abanye experience lapha thina sesihlaseke ngani ingidi ngathi ayisitsha ngathi lunywa ngamazinyo akunzima kithi abantwana kwezimbabwe sesigcwele iganga njengi yoni mazweni ama-adakhanti khona ngapho e lapho esigcwele khona ngenxa yokuthi izimbabwe izizweni lakithi lisile and futhi libolile sezinzakala kuphalamende aziraitanga
Hey Studio 7 Studio 7 umsakazo olonhlonze umsakazo oncumekayo siyalincoma basakazi ngomsebenzi eliwenzayo lenza umsebenzi omuhle kakhulu thanda ubana ngibambele indaba ephathelane le CCC masisi lonke ngithi lingakhathazeki kakhulu siyazi ukubana impi enkulu esinayo esikhangelani nayo yibalot so asishayeni i-gorilla warfare sibe ngamalicatsha ngoba sisazi ukubana izano isingena langaphi langaphi lemlindini lemlindini lebhalwini lebhalwini izingela ama-CCC so impi enkulu yi-ballot box so asilandeleni abakutshoyo seza abantu abazwisayo seza abantu abalungileyo kodwa sisazi ukubana siya empini 2023 ku-ballot box singahluphani njalo singahlupheki kakhulu sihlupheke kudala so kasihambeni empini let's go empini
ngelele abasakazi labalaleli igama ngifelix dube welupani east ngamafitshane ngithanda ukulimukisa abantu bakithi ukuthi i-ZANU PF kayilandaba labantu kayilazwelo ithanda ukuvotelwa ngoba phakathi kwesikhathi kayilandaba labantu but what election babuya ebantwini bathembise abantu izithembiso ezingasoze ziphutshe ezamanga baveze ama-50 kgs omumbu kuma-over age baveze irayisi elenhlabathi njengoba izinto beveze irayisi elenhlabathi bengithanda umbuzo wami ubuka nje ebantwini bakithi ukuthi lezi zinto uzithola towards election uzazidla for 5 years yini ngoba uzaze uziphiwe next election ngize ngikhumbule ingoma kaNdux Malax ethi phakathi kwesikhathi kangithandi but ngithanda ibedroom yami so ke yiko kukhona all along nxa engasakuthandi cabanga bani uthanda bani bengakunika ukudla mntu wakithi dlana uyevota uvotela inguquko usuthi ukuba empty esiswini it doesn't mean ukuthi you are empty something in mind. So asinaka nini ngila kusasa lethu lelabantwa bethu. Yebo abantu balambile but abasuthiswa ngamanga njalo indlala into endala engenandi esikhathi sokhetho. Kayibi khona ngokuphela kwethemu yombuso. Lokuba sebenzisa abaphathi bezigaba amasebhuku bewathembisa ama $50 kanti all along bebengafuni yini ama $50 lawo. So ke ngithanda ukuxwayisa abantu bakithi ukuthi kasinanzeleleni into engasilethela inguquko kithi. Ngiyabonga ngu-Felix Dube webhubhu wadlele.
Hayi siyabonga balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika uMongameli Joe Biden uthi izulu lesiphepho uHurricane Ian beli likhulu kakhulu okokuthi kucatshangelwa ukuthi kungaba kubhubhe abantu abaningi kakhulu. UBiden wethule amazwi la izolo esikolweni seWashington DC esithi usevumele ukukhululwa kwenkulungwane yamadola ukuthi iphathise abehlelwe ingozi yezulu leli. Yezi laleli zulu libikwa selilubhekise esigabeni seSouth Carolina. Sixoxele sana neseZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamrai Gwekwerere saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani khonale.
Hayi umumo hayi awulunganga ngapha iqiniso sibili ba ngoba into ekhona ukuthi umoya uyisivunguzane sibili uchaywa uyisizihlahla hawa supuna ezinye izinto emadolobheni lapho ukuthi hayi akumanga kuhle sibili iqiniso sibili kubese ukuthi ke lokho bekusenzakala ngemalangeni izolo khona lapha ebusuku namhlanje ye hayi lapha esikhona thina hayi izulu lakhona alisali ningi kakhulu yeliwayo la umoya awusachaye kakhulu kodwa ke into esikhona ukuthi hey indawo yonke isigcwele amanzi izulu line kakhulu sokuvaleka indawo eziningi sibiloko ukuthi lapha esikhona thina abantu sebethwala sebekhitshwa besiwe endaweni okungalamanzi khona njalo ugetsi uhle wahamba hayi into yakuqala ukuhamba leyo ngoba umoya obuchaye uyisama lokuzeni amapole amagetsi akhona so akumanga kuhle sibili ngabe liqiniso.
Sizwe uMongameli Joe Biden esithi lizaphathiswa ngemali yokwakha njalo izindlu ezaba zidilikile lokunye ukonakeleyo. Liza luthola yini lonke usizo lwakhona ngemfanelo njalo?
Hayi imali le enikezwa nguhulumende vele yinto eyenziwa nguhulumende weAmerica. Kule mali enikezwayo nxa kube lo simo esinje esenza kalayo bathi FEMA FEAMA iyanikezwa abantu ukuthi abantu uyithole wena njengomuntu hayi lokho kuyabe sokusiya ngokuthi khona wena ulamali kwama insurance anjani lokuthi khona usizo lolu uzaluthola njani wena direct kodwa hayi wonke umuntu uyancedakala umuntu uyancedakala njenge ilokhu zeni state of Florida njengoba nechilo uBiden upresident kusho ukuthi sebeyanikeza ke imali emele vele inikezwe kuma states lapho kuyabe kuyenzakala khona ingozi njengale evele ebuya ngelokhuzeni ngomumo womkhathi.
Alo ke ngumnumzana Tamrai Gwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida ube khuluma ke le studio 7 ekhona le eFlorida.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amatitshala athi lanxa ayithembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungangezelelwa iholo baya emsebenzini ngoba besethuselwa. Iningi lilokhe likhala ngokucitshwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni. siluqhiba ke lapha uhlelo lwathola lamhlanje livalelisa uChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voadebele.com asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo sikhathi sinye kodwa ezantambama ziyaqhubeka nsuku zonke asidibaneni.